Uhulumende wethu ke kasiyo uhulumende ke olalela ke ingcitshi ezincedayo. Singazi ukuthi ingcitshi ke azisebenzisayo yena uzithola kuphi. Kodwa ngokwazi kwethu kasiboni ke esikhathini esilutshwana esilandelayo uyesula lumthetho. Esiyaye sikubone kusenzakala ngokuthi siyaye sibone uhulumende kafuni ukuthi abonakale njengohulumende mende owehlulekileyo. So kuzathatha isikhathi eside ukuze sibone esereversa khonokho uyabe ekwenzile. Sibonile esikhathini esedlulileyo uqale wathi khona imali yangaphandle kwamazwe akufanelanga isetshenziswe. Kufunakala sisebenzise ama RTGS ama bond. Kuthethe ke singathi sasesisizwa sesithi abamabhizimisi sebevunyelwe ke ukutrader ngeforeign currency. Ube reversa umthetho wakhe omubi owaqala wayevele ufakile. Kodwa nxa ereversa kavumi ukuthi wayephambanisile. Ucatsha ngomunwe nxa sereversa ke iphutha lakhe. So sizabona leliphutha elitshintsha kodwa asoza litshintshe kusasa. Liyathatha isikhathi ngokuthi nguhulumende ovela olenkani, nguhulumende ongazwisisiyo, uhulumende othanda ukuzilalela yena, so asiyo into esingathi ingalungisiswa kusasa.
Umkambo wemali wona umi njani?
Ebekade sikubona ikuthi besibona umkambo owalayo ukuthi idola liku 82 le RTGS. Yikho kade sikubona. Uhulumende yena uthi khona i-82 umkambo uyala uthi khona akunjalo. Yikho kade sikubona, yikho nje besibona abamabhizimisi nxa betrader besiya befaka i-120-130 kumbe besiya phezulu. So uhulumende angaza ke awubambe ngamandla umkambo athi i-1282 akusebenzi ngalindlela. Nxa kuyikuthi uhulumende uqhubekela phambili ezama ke ukumaneja i-exchange rate, sizabona ukuthi ludubo ke esizahlala silalo loba nini akupheli. Uzawakhipha ke ama statutory instrument abe manengi kodwa asoza ke aqede udubo esikilo ngokuthi umkambo uyabuphikisana phela lalokhu yena uhulumende uyabe kutsho.